Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 16 Ngcwabakazi 2021 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu kutshengisa kuhle ukuthi ubukhosi ngamazolo. Njalo sithanda ukuthi sibonge amabutho lamapolisa eZambia ngoba batshengisa ukuthi baphucukile ngabafani lamabutho lamapolisa akwezinye indawo esizaziyo. Thumbs up ngesikhiwa kumabutho eZambia.
Ubulawayo lamabandla ezombusazwe yaphikisayo enzele izizalwane zeZambia amhlophe. Kulandela ukhetho olwenziwe kulelo lizwe ngolwesihlanu.
Ukhetho luhambe kahle, njalo into esiyibonile ukuthi kona ontanga yibo abaphume phandle bavota yokukhanya indawo zonke esizihambileyo ukuthi khona abantu babefuna ukuthi kube lokutshintsha kwarhulumente.
Abasakhulayo baseZimbabwe bakhuthazwa ukubana baqalise khona kathesi ukuphatheka ngokugcweleyo kunhlelo zamalungiselelo okhetho luka-2023 eZimbabwe. Abenhlanganiso emela amalungelo abantu abakhubazekileyo endlebeni e-Deaf Zimbabwe Trust bathi kudingeka inguquko ezwayo engaqeda inkinga ezibhekane lamalunga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abaphose bafike inkulungwane ezingamashumi amathathu 28,015 bahlatshwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 ele-vaccine ekutshoneni kwelanga layizolo. Kusitsho kubana sebesedlula izigidi ezimbili 2,064,314 asebehlatshwe leli jekiseni okwakuqala. Abantu abazinkulungwane eziphose zifike kunkulungwane ezintathu 26,334 abahlatshwe ijekiseni lesibili bengezeleli nane lafika kwabedlula isigidi 1.2 million. Kuthi inani labahlolwe bafunyanwa beligciwane leli izolo elingamakhulu aphezu kwamabili 235 bengezeleli nani laya kunkulungwane eziphezu kwezilikhulu 120,088. Lokhu laqhamukayo eZimbabwe nyakenye ngumbimbitho leli gciwane. Kwathi abalishumi lathoba minembili 19 bakhweza inani lasebelahlekelwe ngumphefumulo ngenxa yaleli gciwane laya kwabazinkulungwane eziphezu kwine 4,109. Ubulawayo lamabandla ezombusazwe aphikisayo enzele izizalwane zeZambia amhlophe kulandela ukhetho olwenziwe kulelo lizwe ngolwesihlanu. Abekomishini ebona ngezokhetho kulelo lizwe e-Electoral Commission of Zambia yazise namhlanje ematatakusa ukubana uMnumzana Hakainde Hichilema unqobe obe ngumongameli uMnumzana Edgar Lungu webandla le-Patriotic Front. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekubulawayo.
Iningi labantu bakobulawayo belithabela imanzi nte ngempumela yokhetho lweZambia bethi laseZimbabwe uma uZulu angazimisela ulakho ukukhetha inkokheli ayifunayo kungela kwesaba. Umongameli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo utshayele ihlombe uZulu waseZambia ngokusebenzela ndawonye kwengatsha ezehlukeneyo ekuqhubeni ukhetho oluhle.
Umphumela okhetho lweZambia utshengisele ukuthi i-Electoral System Elections Board ayikho captured njengeyakwele Zimbabwe izekhi ebanjwe yi-Army the reporter direct to ZANPF. Okusitshengisa sobala ukuthi izekhi yakithi ayikho independent but Electoral Commission yaseZambia independent. Kanti njalo kuyasitshengisa ukuthi abantu beZambia bavote nge-unit of purpose.
Isikhulumi sebandla lezapho uMnumzana Iphithule Maphosa uthi okwenziwe izizalwane zeZambia makube isifundo esikhulu kuZulu weZimbabwe.
Ngithanda ukuthi amhlophe ebantwini beZambia, ngithi amhlophe njalo kubaba uJilema osekhethiwe ukuthi ekhokhele iZambia. Ngithanda njalo ukuthi ngibonise isifundo esikhulu esisithola from ukhetho lolo ukuthi abantu beZambia abaqhakathekisanga njalo abanamathelanga ikakhulu kuma political parties kumbe inkokheli zama political parties siyananzelela ukuthi babone ama interests abo kuyiwa qhakatheke kakhulu njengesizwe ama interests abagoqela economy transparency ama human rights lama civil liberties bakho kumele sikufunde njengamaZimbabweans ukuthi singaze sanamathela kakhulu kumbe sakholelwa kakhulu kuma political parties kodwa ke sikholelwe kuma interests ethu lokuwalondoloza nokuthi siwafeze njengesizwe.
Isikhulumi se-MDC Alliance umnumzana Sweden Chirodza uthi ubukhosi ngamaZolo ebonga ukuziphatha ngokuphucukileyo kwabezomvikela kweleZambia.
Lokhu kutshengisa kuhle ukuthi ubukhosi ngamaZolo njalo sithanda ukuthi sibonge amabutho lamapholisa eZambia ngoba batshengisa ukuthi baphucukile ngabafani lamabutho lamapholisa akwezinye indawo esizaziyo. Thumbs up ngesikhiwa kumabutho eZambia njalo siyamjabulela kakhulu ubabu Hichilema Hayikendi ukuthi usengenile uba ngumongameli weZambia.
Osakhulayo wakobulawayo unkosazana Zipho Moyo uthi okwenzakale kwele Zambia kuveza amandla asezandleni zikaZulu.
Ngibalo kujabula ngesenzakalo esenzakale eZambia sekhangela ukuwina kaHH. Lokho kutshengisela ukuthi abantu yibo abalamandla okubisa intshintsho.
Isakhamusa kobulawayo unkosikazi Cora Ndebele ngomunye wabancome ukuqhutshwa kwekhetho lwaseZambia.
Khetho amanzi aseZambia iyajabulisa kakhulu ukubona opposition party kusiba yiye ewinayo futhi amhlophe kuba ku-HH nebandla lakhe bona abayibo abawinileyo abathatha over umbuso kuba ku-H Galunga sithi amhlophe kibo lamazambenzi aphume ngobuningi siyavota sithi amhlophe izifiso zabantu ziyenzakele.
Olwela amalungelo omuntu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena uncoma ukusebenza kwebutho le-commission ebona ngezokhetho.
Impumela yeZambia iyatshengisa how professional i-army yeZambia iyikho. Inye into esiyibonileyo i-independence ye-commission yeZambia engafanani leyala yalapha i-commission kuyahlupha.
Umgcini sihlalo we-Electoral Commission of Zambia umnumzana Isau Chulu nguye owethule isaziso emsakazweni kamabonakude kweze-10BC esithi umnumzana Hakainde Hichilema unqobile kukhetho oluqhutshwe ngolwesihlanu ngemva kokuthola amavoti angaba izigidi eziphose zibe ntathu 2,810,777 kuthi umnumzana Mutale Nalumango nguye osezasekela umnumzana Hakainde Hichilema. Ngimele umsakazo weStudio 7 iKulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje abasakhulayo baseZimbabwe bakhuthazwa ukubana baphatheke ngokugcweleyo enhlelweni eziphathelane lokhetho ukuze amabandla aphikisayo lawo athole ithuba lokunqoba kukhetho olwenziwa phambi komnyaka ozayo ka-2023 njengalokho okwenziwe ngoso wabo bakweleZambia lonyaka. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo yenziwe izingcitshi ezicubulunga ezombusazwe ezehlukeneyo ebezilande ukhetho lakweleZambia lapho umanyana wamabandla aphikisayo okhokelwa ngumnumzana Hakainde Hichilema onqobe elibusayo ele-Patriotic Front elikhokelwa ngumnumzana Edgar Lungu ngesilinganiso esikhulu. Omunye wabaye kweleZambia ukuyabona ukhetho luqhutshwa uNjabulo Ncube oyintatheli izindaba owenhlanganiso ye Zimbabwe National Editors Forum ZINEF uthi bafunde ngokuqakatheka kokuphatheka kwabatsha kwezokhetho.
Thina besikhona ngale sizokhangela ukuthi khona wonke uhamba kuhle njalo uhamba njani. Hayi khetho luhambe kahle njalo into esiyibonileyo ukuthi khona ontanga yibo abaphume phandle bavota yokukhanya indawo zonke esizihambileyo ukuthi khona abantu babefuna ukuthi kube lokutshintsha kwarhulumente.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi esenzele inhlanganiso ye-Media Institute of Southern Africa MISA umnumzana Nqaba Machazi.
Engikubonileyo kukhetho lweZambia akulanto enganqoba abantu abazimiseleyo. Nxa sifika eZambia ubona ukuthi abantu bazimisele ukuthi bazahamba beyovota. Njalo okutsheneka kakhulu laseZimbabwe ukuthi bebekwenza kulokuthula okukhulu yenyakwazi sibili sizwile kwezinye indawo ukuthi bekulokulwisana. Kodwa nxa uvela eZimbabwe akufanani nalapho ukuthi ukulwisana kwangukhona kusegcekeni.
Umsekelo wesikhulumeli se-MDC Alliance Umnumzana Felix Magarela Mafa uthi labo njengebandla babelezifundo kwele Zambia.
IZambia Election Commission amapolisa lamasocha azimele esithi are independent. Safunda ukuthi abantu beZambia balobunono abazange balahle imbeleko ngokufelwa. Khangelani 15 years lokhu uHH eluza kathe sizo wawina. Sifunde njalo ukuthi akula apathy abantu bavotile plus 72% turnout. Youth abahluphekayo bahambe bayavota.
Kodwa umsekeli womsebenzi kwabasha kuZANPF umnumzana Mabutho Moyo uthi okwenzakele eZambia akakuboni kusenzakala eZimbabwe.
Siyabezwa bakhuluma ngamaphupho ngamaphupho. IZimbabwe yaso Zambia, iZANU-PF ayifanani lamapolitical party eZambia. I-Liberation Party eZambia yathathela umbuso kudala, vele kudala. Osokusenzakala iZambia sililizwe vele elilama-opposition. Okwenzakala eZambia ukuthi ibandla elibusayo lisuke lakhohlwa abantu. And abantu ngabakhohlwa, abantu bakhuluma ngevoti. Kodwa siyabona nje kunye dispensation kaba uMnangagwa ukuthi hayi sikhona ebantwini kuma-grassroots.
I-commission ebona ngezokhetho kulelo lizwe, e-Electoral Commission of Zambia, yazise namhlanje ekuseni ukuthi uHichilema uthole amavoti ayizigidi phose ezintathu, 2.8 million. Wathi obe ngumongameli umnumzana Edgar Lungu wathola izigidi phose ezimbili, 1.8 million. Lokho kutsho ukuthi uHichilema owebandla le-United Party for National Development unqobe uLungu owebandla le-Patriotic Front ngamavoti afika phose isigidi 1 million. ULungu ubikwa esevumile ukuba unqotshiwe kukhetho esithi kuzancedisa ekuqhubeleni intambo zombuso kuHichilema lanxa eke wethula imbiko yokukhonona ukuthi ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo ngemva kokubulawa kwabasekeli bakhe abathathu. UHichilema yena uthembise ukuba uzabusa ngendlela emanyanisa uZulu. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo ibandla le-MDC Alliance elitshayele ihlombe uZulu waseZambia ngokwenza ukhetho olukhululekileyo lanxa kube lokuxokozela lapha lalaphaya ukutshiye iziphatha amandla zokhetho ezimbili zifile ngemva kokubanjwa zizama uqelibezela kukhetho. Umkhokeli waleli bandla umnumzana Nelson Jamisa eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe utshayelwe ucingo umnumzana Gayinde Hichilema unqobe kukhetho bekhulumisana ngempumela yalolu khetho. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda.
Sithi siyabonga ngoba basitshiyele izifundo eziningi njengathi esingapha eZimbabwe. Liyakwazi ukuthi iZimbabwe leZambia ngumuntu lo mfo wabo. Sasisonke ku-Federation of Rhodesia Nyasaland eka-1953 yaze yafika ku-1963. Njalo iZambia yiyo yancedisa kakhulu ukukhulula iSouthern Africa. Yikho okwakulesigodlo sabantu abaningi ababeliswana nabantu ababehuquluza inotho esithi i-Liberation Movement. Lapho lamanye ama-organization eseZambia. Yikho ubudlelwano lobu bukhulu.
Sifundo bani elisithole kukhetho lolo?
Sifunde ukuthi ama-organs e-state, inhlangothi ezithile ze-state, zilenkululeko esithi freedom of thought, bale independence, baya landela i-constitution, hayi ukulandela i-political party ebusayo. Sikhomba kakhulu iZambia Election Commission, le-army yangkhona, lamapolisa, ngabantu edebelandela umthetho, hatshi i-political partisanship. Yikho sibatshayela ihlombe, lokhu isifundo ukuthi zekhi yeZimbabwe lamapholisa eZimbabwe bafunde kunengi eZambia. Sifunde njalo ukuthi abantu abanengi bavotile, about 72%+ i-voter turnout ibekhona. Lokhu kunqabela i-rigging lokutshontsha ama-election. Sithathiswe kakhulu ngolutsha ababuye ngobuningi babo. Sibone kakhulu kutete kulo kuthula okuthize esithi ngesikhiwa relative peace, ngoba hatshi akuzange belodlakela oluthize.
Yona indlela equtshwe ngayo ukhetho lithini ngayo?
Kwaba lokulungiselela okulungileyo, abantu barejistwa ngesikhathi, abantu bakhankasa bonke ngaphandle kwento embi esiyifundileyo ukuthi i-Patriotic Front ithe ngokugcina sokuqeda ukuvota bavala internet. Khonokho abantu bahle babachaya kakhulu ukuthi abalunganga. Yiso sisifundo sisifanisisazi ukuthi umubusa ungabamba abantu ngaphandle kwesandla wenza okufunayo. Khonokho ngokunye okwenzeka ukuthi i-Patriotic Front ekalungu ihlanzwe ngabantu ukuvala internet konke abantu bagcina sebesebenzisa ezinye indlela. Thina sithi siyabonga kakhulu ukuthi iZambia sisiphe umfutho othize. Kanti ba kungani iZambia iyenza ama election ngesikhathi se COVID? Silembali ukuthi Tanzania yakwenza, iMalawi yakwenza, iUnited States yakwenza lamanye amazwe. Lapha eZimbabwe sibona ngani ukwesaba ukwenza ama election.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leMTC Alliance ubekhuluma ecingweni lapho lo Chris Gandhi weStudio 7 ekubulawayo. Kusenjalo isikhulumeli sikamongameli Emerson Mnangagwa umnumzana George Charamba uswele ukucatshela khona ngemva kokuba abanye abantu bevumbulule umfanekiso kamnumzana Hichilema elo Jamisa owawulotshwe ukubana abathengisi uCharamba. Abanye enkundleni le bebembuza uCharamba ukuthi uzabhekana njani lo Hichilema nxa uMnangagwa enganxuswa emkhosini wokugcoba uHichilema ukuba ngumongameli weZambia. Unkosazana Thokozani Kuphi umsekeli kamongameli webandla leMTC laye utshayele ihlombe uZulu waseZambia esithi uhambo lukaHichilema belulude kodwa useze wafika. Ku-Live Talk lamhlanje khangela uqansa kwenani lasebefunyanwa bele coronavirus eZimbabwe ngalezi nsuku ikakhulu uhlasela ngolaka kumkhakha omutsha we-Delta variant. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abenhlanganiso yezindaba eReuters babika ukuba kulabantu abahlanu ababuleweyo esilindweni sendizimachina eseKabul isigodlo seAfghanistan ngesikhathi iningi labantu selibalekela udlame olubangelwe ngabahlamuki besiTaliban sebehluthune intambo zombuso kuhulumende obesekelwa ngamazwe angentshonalanga. Abogatsha lobudlelwano bemelika lamazwe omhlaba lubika ngesonto ukuba izizalwane zaleli lizwe eziningi seseKabul Airport zilinde ukuncediswa ukusuka kwele Afghanistan ngemva kokuhluthunwa kweKabul nabeStaliban. Abekholejini leJohn Hopkins University lakwele Melika libika ukuba kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezilikhulu 140,000 abatholwakale bele COVID-19 ngosuku lwayizolo kuphela. Leli nani belingazake liqanse kanje kusukela ekuqaliseni kwalonyaka kutholakala umkhakha weDelta variant eMelika. Kulabantu abangamachumi amabili lambili 22 ababulewe ekuhlaselweni ni okwenziwe udwendwe lwezimoda ebezithwele abokholo lwe-Muslim edolobheni le-Jos esigabeni se-Plateau kwele Nigeria izolo. Kubikwa kulimele kakubi abalichumi lane 14 kulesi sihlakalo sokuhlaselwa ngabantu abanakanelwa ukuba ngabalweli bokholo lwesiKristu kwele Nigeria.
Yenkinga ezibhekane labantu abakhubazekileyo endlebeni lapho bedinga ukufinyelela ezempila kahle eZimbabwe, abenhlanganiso emela amalungelo abo eDeaf Zimbabwe Trust bathi kudingeka inguquko ezwayo engaqeda lezi inkinga ukuze umuntu wonke enelise ukuthola usizo lwezempila kahle ngokulingeneyo. Intelelezi zindaba yethu uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Abaphila lesimo sokukhubazeka ngokungezwe endlebeni bathi babhekana lenkinga eziningi emizameni yokufinyelela ezempila kahle emakliniki la kuzibhedlela. Lokhu kufakazwa ngunkosikazi Tinotenda Chikunya wenhlanganiso ye-Deaf Zimbabwe Trust.
Nxa befuna ukuxoxisana labodokotela kumbe bachaze ukuthi babulawa yini kumbe yini ebuhlungu, uthole ukuthi isikhathi esiningi izibhedlela zethu lendawo zempila kahle azila ama-sign language interpreter. Labo dokotela labo nesa bakhona khona ngale babengakwanisa ukuthi bakhulume nge sign language. So kugcina kusiba le communication barrier bengazwana nokuthi lo ubulawa yini lo engenza ukuthi udokotela laye uthi inkinga ingapi.
Oqhubeke phambili ethi kuyabadanisa ukuba ilizwe liphakathi kokulwisana lobhubhane lo-COVID-19 lukhulunywa indawo yonke, kodwa lokhe lululutshwane ulwazi kwindlela eziqondileyo ezingaphathisa abakhwazeke endlebeni ukuba bengasaleli.
Solokuthi amazwi amaningi ayakhulunywa ngomlomo, kumbabhalo ibhalwa ngamabala futhi amakhulu, bese ukuthi i-vaccination herd immunity lawo ngamabala amakhulu, kwesinye isikhathi abangakwanisi ukuthi bazwi. So abatholi amazwi alula njalo abatholi amazwi nge-sign language. Lokhu kuba nzima ukuthi bazwisise ukuthi kuyabe kusenzakalani kubo lasendaweni abaphila kuyo, njalo lokuthi bazwisise ukuthi sesisezingeni liphi ekulwiseni i-COVID-19.
Kungela sign language, abantu abakhubazekileyo endlebeni bathi kuba nzima ukuba bakhulumisane lezisebenzi zezempilakahle ezigoqela odokotela nabongi bekhululekile, ikakhulu ekuchasiseni imikhuhlane ehlasela izitho zomzimba ezingasese kumbe ezokwelamisa imuli kuhle. Kuyabe sokudingakala ukuba bezidingele umuntu ongabasiza ozachasisa ngemfihlo yabo egcine laye esesazi ngemfihlo yabo. Abe-Deaf Zimbabwe Trust bathi baphakathi kokukhankasela indlela zokuqeda lolu dubo.
Siyangena kumakliniki lakuma-hospital even labe-City Health Department ukuthi sibatshena ku-sign language ukuthi nxa ukuthi bahlangana lomuntu o-deaf bakommunicate njani. So siyabafundisa le ABT ngama basic sign language training, sibafundisa le disability management training ukuthi nxa behlangana lomuntu okhubazekileyo noma umuntu o-deaf bancedisa njani.
Unkosikazi Elizabeth Chidi ongumgcini sihlalo wenhlanganiso emela abazali abalabantwana abakhubazekileyo uthi sikhuluma kanje banelunga labo elalahlekelwa yimpilo yomntwana esibhedlela ngenxa yokusilela kolwazi olwalungavikela umonakalo onje.
Umntwana lo wadmithwa esibhedlela ekhubazekile, waswela isikhathi sokuthi umzali amnakekele, wagcina esebhubha esibhedlela.
Unkosikazi Debra Ncube olomntwana okhwazekileyo utsho okuqakathekileyo ikusabalalisa ulwazi emuntwini wonke kulolu daba.
I applaud the new disability policy which
was... Ngitshayela ihlombe i-disability policy entsha esanda kulungiswa ethi kube le disability desk kuzibhedlela lamaklinika wonke.
Abakumsebenzi walolu hlangothi bathi kudinga inguquko ezwayo noma izinto seziguquka lapha nalaphaya, ngoba uhulumende eselemikhankaso ebasekelayo efundisa uzulu ukuphathisa abakhubazekileyo kakuhle. Umnyango wabakhubazekileyo kugatsha lokunakekelwa kukazulu ukhuthaza ukuba bengasaleli phandle ekufinyeleleni amalungelo abo okugoqela kwezempilakahle, njalo lapha nalaphaya kuba lemikhankaso ephathisana labo kumaphephandaba emsakazweni labomabonakude e-television lakuma-radio ekhuthaza ngalokho lokuthi kungabile nketha betshabi kusiya ngesimo somuntu. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Abenhlanganiso yabaphila lomkhuhlane wetshukela yeZimbabwe Diabetes Association sebesungule uhlelo olujenge ukusiza abatsha abaphila lalomkhuhlane phansi kwesihloko esithi Save a Life. Unkosazana Natali Mbewe ongumunye wabaphila lomkhuhlane lo njalo elilunga leZDA uthi uhlelo lolo luyabasiza kakhulu njengabatsha ukufinyelela imithi enjenge-insulin kanye lempahla edingakalayo ukungela mbadalo. Okuningi asikuzweni kungxoxo uMike Hobe weStudio 7 ayenze loMambewe.
Uhlelo lweZimbabwe Diabetes Association luhlelo oluthiwa yi-Save a Life. Uhlelo lolu lujonge ukubana lunike abantwana abaleminyaka eqala ku-0 kusiyafika ku-25 years. Ibanika ama-insulin, lo ngumuthi abazihlaba wona. Ibanika ama-injections, ibanika ama-glucometer. Njalo emavikini amabili azayo kumbe next week khonapho sikhangelele ukubana uhlelo lolu lube selukhangela labadala esibathi bona ngama old age. Uhlelo lobulu luzabe lubanika imetformin. Lo imetformin le ngediabetes njalo izabe ibanika amaphilisi eBP. So uhlelo lolu lwaqala lona lukhangele abantwana ngoba abantwana abaningi ababe sebesifa nxa kuswelakala komuthi. Kanti sijonge ukukhangela abadala ngoba abadala siyananzelela ukubana baquma imithi yabo ukwenzela ukuthi ibayenile ukubana bahlale isikhathi eside bengananzelela ukubana ukwenza lokhu kuyabalimaza. Ngakho ke uhlelo lolu lujonge ukukhangela abancane 0 to 25 years labadala ama old age.
Natalie, nxa sesikhangela lolu hlelo kukhona na okujonge ukusiza abatsha abaphila ngediabetes?
Okujonge ukusiza abatsha abaphila ngediabetes ukuthi bazabe bethola iinsulin leyo abazabe beyihlaba, njalo bazabe bethola ama-glucometers nama-test strips, lokhu abakusebenzisa ukubona ukuthi itshukela yabo iqanse okunganani, iyehle okunganani. Lokhu kuyabasiza kakhulu ukubana bazigcine kahle, bamonithe kahle itshukela le abalayo.
Ngaphandle kokuba lilunga lenhlanganiso ye-ZDA, iZimbabwe Diabetes Association, kuyini okufunakalayo ukuze abantu bayenelise ukuba yingxenye yalolu hlelo?
Umuntu lowo kumele abe le diabetes u-type 1 kumbe u-type 2 diabetes. Umuntu lowo kumele akhokhe esithi yona i-affiliation fee yeZimbabwe Diabetes Association. Lokho sikwenzela ukuthi ma kubuyile kuyakhangelwa ukubana okubuyileyo kungaki, kuphiwe abantu abangaki, abantu laba bona baku-association yini. Ngalolu hlobo kuyenelisa ukubana silonde ukubana imithi yahamba njani. Yikho ke umuntu kumele abe affiliated to iZimbabwe Diabetes Association. Affiliated kusho ukuthi umuntu akhokhe imali, i-subscription. Yabungathengi hayi, yabukhuluma ukuthi mina ngililunga le-ZDA. Okunye njalo, umuntu kumele abe lencwadi evela kudokotela etshengisa ukuthi ngempela ngempela umuntu uphila lomkhuhlane le, ngoba kwananzeleleka ukuthi abanye bayahamba besithi ba-diabetic bethathe imithi okumele incedise abanye, bengayithatha sebesiyayithatha ngisa ngentengo ephezulu. Njalo umuntu kumele abe lencwadi evela eZimbabwe Diabetes Association. Iyo engathi mina yisithupha esivumela ukuthi uthole imithi.
Mhm. Hayi, isikhathi iso sesidliwe ngumangoyi Natalie. Gqiba lingxoxo ngokuchasisa kabanzi ukuthi umuntu kumele ayenzeni ukuze abe ingxenye yenhlanganiso yeZimbabwe Diabetes Association.
Ukubana lisithole balaleli, lingayahamba ku-Facebook page yethu okuthiwa yona iZimbabwe Diabetes Association. Khona lapho lizathola inombolo zocingo elingazisebenzisa ukubana likhulume lalabo abakhangele ngokwe-association. Khonapho yikho lapho lizathola khona usizo oluningi. Abale-Twitter lihambe njalo ku-Twitter lidinge Zimbabwe Diabetes Association, liyasithola.
Lo ngukhosazana Natalie Mbewe, ilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Diabetes Association, ubexoxa ecingweni lo Mike Hobe weStudio 7 esewange.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-shortwave.
Singeke ihlukane izihlobo, wothi esikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela ubulawayo lamabandla ezombusazwe aphikisayo yenzele izizalwane zeZambia amhlophe kulandela ukhetho olwenziwe kulelo lizwe ngolesihlanu. Abasakhulayo baseZimbabwe bakhuthazwa ukubana baqalise khona kathesi ukuphatheka ngokugcweleyo kunhlelo zamalungiselelo okhetho luka-2023. Abenhlanganiso emela amalungelo abantu abaqhubazekileyo endlebeni ye-Deaf Zimbabwe Trust bathi kudingeka inguquko ezwayo elizweni engaqeda inkinga ezibhekane lamalunga. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPresident Jeremiah Nsithi, asidibaneni njalo ngo-half past six ekuseni kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lelakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.